Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 11 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi unyagura aphikisane lalokhu ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe idegree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzakuba yikuphela komsebenzi wakhe.
Umanje wedalela eHarare lamhlanje wale isicelo sowayengu-Vice Chancellor we-University yeZimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe i-degree lilahlwe.
Ubashiri wesehlekile uphathilizwa okuphunze ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemkhethi sehlala isikhathi eside into zingengazena lezo esiding sibilele abantu besudani yinto e-right.
Umongameli Omar al-Bashir weSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abasebanzisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa kweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Ibandla le-MDC lamhlanje likhetha inkokheli entsha eMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanti umnamato Mutebedzi womthethwandaba eHarare lamhlanje wale isicelo sowayengu-Vice Chancellor wekolishi le University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lilahlwe. Unyagura ubethule isicelo sokuthi icala lakhe lokunikeza owayengumongameli unkosikazi Grace Mugabe isicoco se-PhD okungekho emthethweni lilahlwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Unyagura owayengu-Vice Chancellor wekolishi le-University of Zimbabwe ubika wanikezwa unkosikazi Grace Mugabe isicoco se-PhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesi sicoco. Kodwa unyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe onguye owayengu-chancellor wama-university wonke elizweni. Namhlanje unyagura ubechela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa umantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisise icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana abantu abaningi bathi unyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje umnumzana Mlindile Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owayengu-chancellor nguye ubaba uMgabe nguye owayengumkhulu wama-university wonke nguye owanika i-directive yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kathesi sithi unyagura kabotshwe ngibona ngamke sokuyikumhlukumeza njengoba laye kwakuba ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto ayengayenza.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi sekolishi University of Zimbabwe umnumzana Perez Pilina othi ukubopha unyagura liphutha elikhulu.
Ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi unyagura aphikisane lalokhu ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe idegree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzakuba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe ngoGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa umnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamuzi seHarare yena uphambana labanye ethi uNyagura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyagura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba ababasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqwetha likaNyagura umnumzana Sylvester Ashiti yehlule ngoba ubethumele igqwetha elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labasha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, isithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala ihlelo zokuzithuthukisa. Umnangagwa ubikwa ehlala phansi labasha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. Umnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayilahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwo wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe, abahle bazisa ukuthi uzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana uqhutsho ukhetho lokudinga umkhokheli omutsha walelo lizwe. Umphathintambo kahulumende weSudan ubona ngezomvikela u-Awad Mohamed Ibn Of ubikwa ethule umbiko kumabonakude esithi umnumzana al-Bashir obesebuse iSudan kwiminyaka engamashumi amathathu ugciniwe kuhle ngamasotsha. Sokumenyezelwe i-state of emergency kulelo lizwe kanye le-curfew phakathi kwehola lethumi ntambama kusiya kwelesine ekuseni 10 p.m. to 4 a.m. Abantu bakade betshengisela kusukela ngompalakazi nyakenye besithi u-al-Bashir akachiye umbuso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiwa. Babikwa bejabulile njalo bagonana lamasotsha bagada lemota zabo ebezibhodabhoda esigodlweni iKhartoum njengalokho okwenzakala eZimbabwe ngomnyaka ka-2017. Kodwa eminye imbiko ithi abantu abathokozanga ngokuthi ibutho yilo elikhetha ikhansili njalo bafuna ukuqhubeka betshengisela. Umongameli al-Bashir owayelilunga lebutho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1989 ngemva kokukhokhela ukukhutshwa kwayeyinhloko kahulumende uSadiq al-Mahdi embusweni. Esebenzisa inhlanganiso yakhe ye-Revolutionary Command Council for National Salvation eyiyo eyabusa lelo lizwe engakabi ngumongameli. Umthethwandaba womhlaba jikelele o-International Criminal Court ufuna ukuthonisisa u-al-Bashir amacala okwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abantu eDarfur phakathi komnyaka ka-2003 lo-2008. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UBashir besehlulekile ukuphathilizwa ukukhulumela iqiniso bese bedubekile kungena msebenzi kunjani la esebenzi sekhathi isikhathi eside into zingenazena lezo esayidini sibili labantu beSudan into eright ukuthi nxaso kuhlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe democratical kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambeni bengama-citizens ukuthi bethi no lokhu kasisakufuni bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi into erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhitshwe ngendlela enje ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwaba amazwe kungabe bafikela bezekhitshwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhalela ukuthi kube nama-democratic processes and so on but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esinawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalela embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
ngambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufanana
usupho lokwenzakale eSudan kuwukuthi amasotsha abuye azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasotha kube bazabusa bebuye benqindezela abantu futhi okuthi esethi umsindo lwawo sozuphela osuqalisile eSudan njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayigcwala futhi phambi kwenkamba yamasotha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasotha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izaba nzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli Albashir yena obefuneka umthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamuse ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangali bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambondi bazavuma ukuthi bamukela abazangena bethi nguhulumende osemthethweni
okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mbili ezayo.
Hayi ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathaya ngama-sanctions lento ezinjenganzena lezo beke bebafake eceleni and futhi ithiye zami khona zezibonani lo msindo eSudan uzabo lokhu bambile sithi hayi ngoba indlela yangkhona nga amasotha nabantu babambele bayavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.
Alo ke ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 naku 13860 kilohertz.
Abebandla eliphikisayo le-MDC lamhlanje bavote bekhetha inkokheli entsha yesigaba seMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sikamgcinisihlalo. Laba ngabagoqela umnumzana Gift Khonjana owamiswa ukuba lilunga lebandla leli okweminyaka emihlanu esetheswa icala lokungalandeli iziqondiso zalo. Umnumzana Wilson Makanyayire ukhangelelwe ukunqoba esikhundleni sikamgcinisihlalo omutsha. Sokwenziwe ukhetho olufanayo ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, Matabeleland North, inkabazwe langapha kwelemelika. Abakhethwe ezabelweni bakhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla leli ilizwe jikelele ngenyanga ezayo emhlanganweni omkhulu weCongress ozenzelwa edolobheni leGweru. Kulabanye abakhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuthi bavotele abantu abazakhetha uTsamisa ukuthi abe ngumongameli webandla leMDC. Iziphathamandla zebandla leli ziyakuphika lokhu. akungacaci ukuthi ngubani ozangena ezikhundleni zomsekeli kamongameli ezintathu lezinye ezimbalwa eziqhakathekileyo loba kusobala ukuthi baza kuba balutshwana abadabuka esigabeni seMathebeleland leNkabazwe abazangena ezikhundleni lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezembusazwe othi kuyethusa ukwenzakala kubandla leMDC.
Nxa sikhangela ukhetho lonke eZimbabwe, singathi indlela inhlala yenzeka ukusebenzisa udlame kusukela ibandela ukushaya kuzana uPF. So sokwagcina kusiba yiculture khona lokho ukuthi uma kusiba lokhetho abantu bagcina sebesebenzisa udlakela. So kuyabe kumqoka ukubana sizame ukukhulisa iculture kumbe ukwenza okuqakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo, ngendlela elokuthula. Asonto nje sithola ku-MDC, ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzano. Isiyi-culture nje nxa sikhangela eZimbabwe ukuthi vele nxa kusiba lokhetho kuba lokungaphathani kuhle, kuba lodlakela, kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono. Abantu sebebizana ngamagama aqatha, ugcine sokusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango.
Singathi ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusitshoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwelezimbabwe.
Ye, kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe nxa kusiba lokhetho kube lama-independent institutions adekhala ukhetho lunalolu. Okwesibili nxa kulo muntu osebenzisa udlane bebumbe singathi ngama-independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa udlame lokuthi why besebenzisa udlame nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise iculture nje yokuhlanipha iculture ye-democracy. Ngoba i-problem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le-problem bengagcina sebefanana lezano ngoba i-culture nale yi-culture yezano vele.
Siyabona ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazongena babe yinkokheli ye-MDC kodwa ke kungani kuya ngasifudlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwani kakhulu abakhangelelwe ukuthi bazangena ku-National Executive ye-MDC kwenziwa kwini khonokho?
Yikho thina sikhangele udaba le-devolution ngoba lokhu ukukhethana kukhona ikakhulu kumaphathi la amakhulu abantu abaningi abasuka ngapha eMathebeleland abasatholi izikhundla ezinkulu bagcina bengo-deputy kumbe o-assistant. Vele ilizwe leZimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela eMathebeleland bagcine besiba ngo-vice president basuke bebebalutshwana nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi. Kumele sikulwise khona lokho yonke indawo ukubana thina wona second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens bathi asongxenye yini yelizwe yini leZimbabwe na. Nxa kunjalo hhayi sokungokunye lokho.
Ye, kodwa
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu beMathebeleland baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga.
Ujoni kolapho ke Nkomo.
Hayi, sibona kuqakathekile. Kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo. Abantu bengaphathwa ngani asoyingxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sebebona zani asoyingxenye yani yelizwe langakhona.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala eManicaland lapho okulabantu abaningi abamelele uncedo kulandela izulu lesiphepho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. amalunga ayidalela eParliament lakwele Melika emukele ngenjabulo ukubotshwa kwasungula inkundla yokuveza imfihlo ebulenjini eWikiLeaks uJulian Assange ekwele Bhilithane bekhuthaza uhulumende welizwe lawo ukuthi alethwe ukuzothoniswa emthethwandaba yakuleli. Umongameli Xi Jinping wele China unikezwe isicoco se-honorary doctorate emsebenzini wokuba ngumanjinela likholiji le-University of Johannesburg kwele South Africa lamhlanje. Ukususwa esihlalweni okwenziwe umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan sokuthiye inkokheli eyalela esikhundleni kuzwekazi le-Afrika isidlela evalweni. Kambe olandelayo kungaba ngubani ozaxotshwa esikhundleni? Kuqhamuke ukujabula namhlanje kweleSudan, kodwa umbuzo okhona ngothi akusoze kufane nale Zimbabwe abantu asebekhala ngebutho elabaphathisayo ukususa umongameli owayengasafuni ukusuka esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Bala azeke sakufananisa loku aba ngumgali, kodwa into enkulu okumele ngabe isiya ikhunda njengezekazi lika-Afrika ibonana into lezi zikabili, ababusi abafundi ukubusa abantu ngendlela ebalulekileyo, atsho ubana uzifundise abantu esinyakheleni sokuthi sebezebekufishela okubi njengakonoko asebenzi umnumzana u-al-Bashir. Then futhi lathi abantu kumele sifunde ukulungisa izinto zethu ngendlela ebalulekileyo, nothi ukuthi basifika ukusteji naleki na nxa sikhangele yilaba abantu abazela ngale uma-Western countries basibona ngantu wababarins abangakwanisi ukuhlala phansi sikhulumisane sisove iy'ndaba zethu without ukuthi bona kuqine sokuzina sokuzinika i-military. Ngoba i-military ihle ithenda umsebenzi wayo ngokuvikela ilizwe, hhathi isingena isenza intona le eyenzakileyo namhla ubana selethethe over iSudan. So ngoloko kumele kube isifundiso kithi sonke ukubana njengoba ngithilo abakhokheli abafunde ukukhokhela kahle.
Hayi, kuyezwakala. Nanto ke udaba mnumzana Nkomo, wena uthini ngalokho okwenzakale eSudan?
Abantu bezimbabwe bebekhala for isikhathi bekhalela idemokrasi, bekhalela impilo engcono, bekhalela ukuthi intengo ziyehle ziye phansi. Kufana labantu beSudan labo beloka bekhala sonke lesi sikhathi bedemonstrate abantu bafuna uhulumende ongcono, bafuna uhulumende onanza ilungelo labantu, bafuna intengo ezehlikeyo, bafuna ukuphila ngcono. Into eyenzakaleyo eSudan ukuthi akuthathanga isitha sika-al-Bashir kodwa kuthethe i-army laba kade bevele besebenza lo-al-Bashir, akade bevele benyembezela abantu sonke lesi sikhathi. Lase Zimbabwe lawo kunjalo, umgabe uthe phuma kakhithwanga isitha sakhe, ukhithwe yilaba abangane bakhe asebenza labo. Ungathi ngamanye amagama it was an internal thing. Ngamanye amagama ma ukukhangele abantu beZimbabwe, umgabe katshaywanga ikhulu kodwa abantu bebatshaywa ikhulu. Kuyafana laseSudan, abantu yibo abatshaye ikhulu ngenxa yokuthi impilo yabo kayisuze ibe ngcono. Isiya phambili nje kule khefu esifakiwe, amalungelo abo azancindezelwa kuya phambili. Akubonakali ukuthi kungaba lotshintsho endlini yeSudan ngenxa yokuthi i-army siyawazi umsebenzi wayo, akusoko kusibizi kodwa ngokuvikela ilizwe. Ngezinye indlela ama-similarities akhona ekutheni intando kazo ayinakwa kuzo zonke lezi zinto. Abantu bayatshintshana ungathi bayatshintshana uku-abuse i-population.
Nanto ke udaba umnumzana Chuma.
Ngiyamuzi umnumzana Nkomo ebeka umbono wakhe. Well, into ekhona ngikuthi khona nxa ngizafela ubana ngichasise le nto ngenza ukubana ubaba uMgabe esusiwe esihlalweni kwangena ubaba uMnangagwa waphatha waqedisa itheni lababa uMgabe sokuya ama-harmonized elections ngo-2018 ngo-July wasengena kelimalasepte imandate yakhe ubana naye ake akhokhele isizwe sakithi unfortunately uthe esengenile semena kube njalo kwabuya abanye ababuya baziza bathi bona i-Jetcha Brigade abathi bona lesi sishwala sizisizeke sizabe sekusithela umhlabathi kuphela kuze kuthi ehle and yikho lokho okwenzakalayo ngoba abantu kumele bezwisise into eyi-one ilizwe kalivuswa ngumuntu wedwa kalivuswa yiphathi eyodwa ilizwe livuswa ngumuntu wonke ngani kwemzekeliso owakhona ngabo lapho khona emelika ngemva kokhetho lukababa uTrump nomama uClinton uHillary noma wayeqhubulezele edlekelezele ngoTrump umama uHillary wathi hhayi so okwenzekele sokwenzakele esikubeka emuva i-America kayiye phambili wabuya naye wazilisela ubana asondele ubana i-America iye phambili yiyo ingqondo okumele ngabe sonke siba layo izilapho ezilapho ukuthi umuntu angabi yisawa luza athi nxa edliwe kwenzekele ubona ngani uqikelezele bacelekanga avume athi kona hhayi sokwenzekele sokwenzakele izimbabwe ayeyiyo ephumelele siya phambili singakhiphumele izikhundla it whatever cost sise njengomama lwana abomama lwana ababili ebhayibhelini abantu bebelela umntwana baphambi kwenkosi inkosi yathatha ilozela umhembe wathi right sengiyifika into two omunye umama lwana wavuma kuthi yifika sini kodwa umnikazi womntwana wathi hhayi akithi noma lii omama le umntwana ngoba esenzela umntwana aphile
ye mnumzana Nkomo uyavumelana la yini lapho
kwangijabulisa kakhulu ukuzwa ubabuthuma ekhuluma ngendaba esebhayibhelini ngijabule hawu kanti abantu bezanu-CF or abasekeli zanu-CF bayalifunda ibhayibhile bayayifunda yini incwadi yengcwele mase esitsho njalo sengithi kanti nxa abantwana bekhala bethi izikwazi iyadura ipetroli iyadura besithi yeyikhiphana ama-resorts sebebulawa babulawe nani ezinye iindlela ezisetshenziswa nguhulumende zenza ukuthi uhulumende asoleke sicine ukuthi hawu uhulumende lo uhulumende walaba abantu kambe abantu bengademonstrata betshontsha isinkwa omunye etshontsha ibhatha omunye etshontsha amafutha bese kuthiwa uyabula usungafela umpepa.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecumungula izombusazo bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Zuba no malume ke lu, ne ti bulu kunu buba
lukhuni ukuba yindoda ingoma kaThamsa Nqandlovu isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukanike sikhangele ebezikhokhela. Umanje wedalele eHarare lamhlanje wale sicelo sowayengu Vice Chancellor weUniversity yeZimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe idegree lilahlwe. Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana uqutshwe ukhetho. Sizigqiba ke lapha ezalamhlanje. Igama lami nguChris Gande kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.